Ya, ngibona lokhetho lolu olwalunyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba lukhetho oluzakuba lodlalela kakhulu, ngoba abantu abaningi bazothile kubadikela labo abakuphawa nabo bafisa ukuthi abe baphiwa ithuba, bafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi bayenza ndlela enyambile ngenhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti, ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlalela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bagidilele ukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla, njengalokhu esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho.
Phansi lapha akukho umdladla okhona, ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa siyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iyibithi kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo nxa sokusele inyanga yokubana usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubela ma-announcements amadate ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi ayiwe the weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana nezanu-PF, ngoba bonakale uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba ababaphikisayo. Abaqhamu bakabalazi inhlelo kanye kanye ezizona ezingahuga abantu, abalazi kabenze lutho. Ngingathi ngikhulume kabalazi ukuthi abalenzayo. Ingozi leyo eliyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, ngonani uzakuba lenkinga kakhulu.